Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNcwabazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bakhala ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamajumi amathathu 130.
Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho esatshelwa ngazo izifonyo lezi esitshona siphanditshe ngazo imlomo.
Inkokheli ye-Southern African Development Community ehlangana kusasa kayisoze ihlaziye ukuxokozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe.
Njengelizwe kuyini abasenzele khona, akuthi nangu caba kubantu. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka leZANU-PF, kodwa izenzo zabo.
Kungcwatshwa amadoda amane omndeni munye eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa.
Thole imali engange-82,997. Siyabonga kakhulu Zulu.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abalikhulu lamajumi amathathu 130 asebebhubhile kwele Zimbabwe phakathi kwabedlula inkulungwane ezinhlanu 5176 abahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abedlula inkulungwane ezimbili 2047 sebaphepha kumkhuhlane lo elizweni leZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili 21 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abafika phose izigidi 772,000 sebabhubha. Sebesedlula izigidi ezinhlanu kwele Melika abantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abantu kwele Zimbabwe bathi okuqathekileyo yikuzivikela kumkhuhlane lo. Omunye wabahlutshwa umkhuhlane we-COVID-19 umnumzana Ntobeko Bhebhe ohlala esizinke eLupane.
Ikhona ikhona futhi iyabulala, ngakho hlalani zamani kakhulu endaweni zasemakhaya kithi khona le esizinkeli usuku. Cela lizame ukuthi liqhelelane, ligweme into zokuvakatshelana, into indaba ezinjengokuvakatshelana nemihlangahlangano. Lizame sibili ukuthi sizame ukuqhela kiyo, ligqoke lamamaski, izifonyo, ngoba ikhorona ikhona iyabulala.
Umnumzana Qhubekani Ncube uthi okuhluphayo yikuthi uhulumende wakwale Zimbabwe kancedise abantu abavalelwe ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Indaba ye-corona ekhona eZimbabwe ibuhlungu ngokuthi kuyathiwa lihlale ezindlini akula kudla. Mna ngakho ngawe uyazama ngazo zonke indlela ukuthi sisapote abantu basekhaya ebanikeza ukudla.
Umnumzana Bernard Kumalo laye uthi abantu kumele baqaphele umkhuhlane lo njalo kudingwe umuthi okwelapha i-COVID-19.
Abantu bavele bazihluphekela ezweni lakithi, siyakwazi isimo somnotho vele sibi. Manje sebebuye bavalelwe ezindlini baphelelwa imisebenzi, kodwa lokhe sisemukela ukuhlukunyezwa kwabantu lapho sebetshaywa, sebebulawa, sebenzwa lokhu nalokhuyana okungalunganga. Sithi hayi mayuyibo, kambe ngabe kudingwa ikhambi ngazo zonke lezi mali yokuthengwa ngazo izikhali zokuhlukumeza abantu nemafuel ona lagijima elihlukumeza abantu, ngabe sekalithola ikhambi lokulapha abantu kambe? Hayi, ngabe sesalithula. Ikhonsithi mina bazali lonke nje jikelele nabasakazi, le ndaba mina ngedwa ngokwami siyakwazi ukubonwa ngasolinye, kodwa mina nginokusola. Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho esatshelwa ngazo izifonyo lezi esitshona siphanditshe ngazo imlomo, le sanitizer okubuye kuthiwe kayivikeli ngokupheleleyo, kodwa kambe kuyini khonokhu okwenzeka kuZulu? Umphakathi vele sizihluphekela kungela lockdown, ngapha kune lockdown. Ake ukuthi ngayo i-government yona ngokwayo iye isize abantu ngokudla.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abantu baziphilise ngesikhathi bevalelwe ezindlini okwamanje kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le Africa okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunengi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso ye Southern African Development Community ikhangelele ukuthi izakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa iStatic Summit ozahlolisisa okwenzakala emazweni atshiyeneyo. Abanye abantu bathi bamangaliswayo ukuthi akusoze kukhulunywe ngokwenzakala kwele Zimbabwe okulabantu abathi babotshwa mahlayana kulandela ukutshengisela ababefuna ukukwenza emgwaqweni ngo-2031 lonyaka bekhonona ngobukhohlakali lokunye okwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Thabisani Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi ibandla le-ZANU-PF lihlupha abantu eZimbabwe, ngakho ke bekumele kukhulunywe ngakho lokhu emhlanganweni lo.
Osisele nzima manje, we don't know ukuthi kahle kahle kufuneka senzeni okwa abantu benze ini, ngoba bahlukumeza abantu ngamasosha. Kumanje some of abantu babalekile ekhaya, hayi ngoba kuthiwa babale kuswe isimo sobunzima, ngoba sebefuna bafuna ukuboshwa namanye mabe ngathi babuyele ekhaya bayaboshwa.
Uncube uthi akulaludo oluzaguquka elizweni xa kulokhu kusabusa ibandla le-ZANU-PF.
Singakhuluma kuze kuphume kotshonila ngasokhu sikhuluma, as long izanu isaphethe, as long sesehulumeni wezanu kamenti yezanu isaphethe laphaya, akukho nto esizoyilungisa and akukho nto ezotshintsha and akukho nto okuthiwa sizovuka itshintshile or injani, because bacabangela bona bodwa.
Lokhu kusekelwa umnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe othi akukhani lokwenziwa ngunkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufumadi lomnumzana ngowakho Ramaclodi, izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ezisanda kuthekelela kwele Zimbabwe.
Besikwazi ukuthi ama-envoys la ahamba eZimbabwe, besikwazi ukuthi azokhuluma kanjani, besazi ukuthi akula mpumelo eyaphuma, bazozama ukuthi njenge-ANC loba bezwana le-ZANU-PF bezama ukupretenda as if like bazothatha care of i-problem, but kungela lutho abazabuyenza. Sinzwile ukukhuluma kwakhe, akulanto oyikhulumileyo ukuthi babuya ne-solution kubantu president ngiyozameka ama-decision. Yiyo siyakwazi ukuthi inkinga zikhona eZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi ulungise ama-problems akhona. Isikhathi sesisamelene ukuthi ulungise, because we've been waiting ukuthi ama-problems akhona eZimbabwe address, but yena sitshela ngokuthi azo-addresswa certain time. Simile kudala, simile njengabantu baseZimbabwe, sifuna inkululeko, sifuna idlathi sikhululeke.
Unkosazana Nokuthula Adonsi laye olandela ezombangazwe kwele Zimbabwe uthi kuyethusa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
The reason why abantu singekho obengekho eZimbabwe is because bathiya bevotile, bathi bevotile bona beZANU-PF badisappoint abantu, abantu babona ukuthi babaleke bahambe baya kwamanye amazwe. Njalo ukuhlukunyezwa kwabomama yinto ebuhlungu kakhulu. Banenye abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa, kodwa akulanto ungahamba uyoripota, bagcina abanye bakhomisha le-suicide bayabazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akulanto ebuyayo. Fina bakwenzile khathi sinje siyakwazi ukuthenga isinkwa, asikwazi ukuthenga isinkwa thi bayenzeni njengelizwe, kuyini abasenzele khona, akuthi nanku kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka le ZANU-PF, kodwa izenzo zabo abantu abalalayo, kodwa so many years belokhu bedisappoint abantu.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla le ZANU-PF uthi okwamanje akula nkinga kwele Zimbabwe ngoba akula daba oluphanyekwe kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-SADC.
Ukubotshwa komuntu bengakwazi, there's a story behind and the same. Asizilangi journalist ziyabhala wathiwe bezubhalayo ngepolitiki, ipolitiki ibhalwa game life, kodwa kababotshwa why ndizibuze khona lokho nemasinja kona kangabona umuntu ebotshiwe sesithi yeye uyahlunyezwa ngibona mhlawumbe bafuna kuyekela kube semahlangeni amangazi, kodwa bona abantu nje behlale besazi ukuthi umthetho ngumthetho.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa uthi kuningi okuhlupha abantu kwele Zimbabwe.
Kunezihlobo eziningi kakhulu ezafayo zibulawa yiZANU-PF. Into eyaziyo le ukuthi iZANU-PF iyabulala and siyabazi abantu ababephambili kungebhukura wondi ngomnangagwa noTerence Tiri bofileyo So ukuthi umuntu uvikele ibandla ngenxa yokuthi wena ibandla lakho uyaza uyasuthe ebandleni nalelo kodwa izibongo zakho zigcineka, mina ngibona kuyinto edanisayo kakhulu. So kuthiwa abantu balambathala kubungani abantu bonke laba abotshwayo bebeboshela into ezomba ngazo bephuma bengelacala. UJobu wangabotshwa waphuma engelacala, wonke umuntu abotshwayo baphume kuthiwa kabanamacala kodwa bayahlukuluzwa emakhothi, banyiswa amabheyili, banyiswa nokudla ukuthi babethele ukudla, banyiswa nezinto ezifudumalayo, umqando kunje, ubhodula kunje, banyiswa ukuthi bagqoke into ezifudumalayo. Bese omunye umuntu aseyithuthe esithi khona abantu laba babambanisa.
Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kulabantu abedlula amathumi ayisithupha ababotshwa nguhulumende othi babefuna ukugenqula uhulumende kaMnangagwa. Umphathintambo kahulumende wakwele South Africa obona ngokudlelana lamanye amazwe, usikhuca mfundo Naledi Pondo, uthi kulokuxokozela kwezombangazwe kwele Zimbabwe. Utshele umsakazo we-Radio 786 ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa kwakumele zikhulumisane labantu abaningi ngokwenzakala elizweni abagoqela amabandla aphikisayo. Uthi ele South Africa lixoxisana nele Zimbabwe ukuthi izithunywa lezi zibuyele eZimbabwe. Uthi okwenzakala eZimbabwe kukhathaza ele South Africa ngoba kulabantu abaningi abasuka kulelo lizwe bebalekela okwenzakala elizweni labo okunjengokugugudeka komnotho. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu esithi kulamafile cacha afuna ukumsusa esikhundleni. Abaphikisa uhulumende bathi uMnangagwa ubusa ngochuku. Lokhu kusekelwa ngabafundisi beRoma abathi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe. Sebengcwatshiwe abane abomdeni munye, uSumukayi Ngwenya, uKhumbulani Juma, uTakanowa Juma loJelus Mulia Ncube abadabuka eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa. Isihlobo sabo unkosikazi Tekshua Ndlovu uthi bathole usizo olumangalisayo ukuze kuthwalwe izidumbu zabo zihanjiswe eBhinga. Abane laba banatha utshwala obathengwa ngomunye odabuka eBhinga owabuthola emkambo wensitha ngenxa yokuthi kuvaliwe indawo eziningi zokuthengisa utshwala kule South Africa kusenzela ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bafakile imali abanye through account, abanye babebuya. Thole imali engenge-82,997. Imali esiyitholileyo. Siyabonga kakhulu Zulu. Sibonge lakusasa, sibe ngabantu banye, sibe i-Africa inye.
Ungathini ke ngoncedo olutholeke emsakazweni we-Studio 7? Kambe kukhona okunye ongafisa ukukubika yini?
Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazo we-Studio 7. Usize kakhulu kakhulu kakhulukazi ngoba besingazi ukuthi singafika ekubeni namhlanje abafi bethu bebesebesekhaya, ngoba besingazi ukuthi siqalele kuphi siyegcina kuphi. Besingela yona isenti, otherwise besile mali maybe awo 4,000 something, kodwa imali ize yareyizwa. Ichayo kakhulu 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 uZulu. Abangane lezihlobo bancedisile sibili, sithanda ukubonga umsakazo othe ukudlulisela phambili ukuthi lakade bengakwazi babakwazi ukuthi kule ndaba enjengale. Sithanda ukubonga kakhulu umsakazo we-Studio 7.
Unkosikazi Tekshua Ndlovu udabuka eZimbabwe, sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ebona ngezempilakahle e-World Health Organization ithi kumele iJackson enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ibe khona kuzwekazi le-Africa nxa ingalungiswa. Umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Africa, uMnumzana Mashidiso Moiti, uthi ukanya engani izwekazi le-Africa lizaswela i-Jack 7 le ingalungiswa. Kulamadolobho amabili kwele China athi sokutholakale igciwane le-COVID-19 empahleni abayithenge kwele Brazil nakwele Ecuador. Izikhulumeli zamadolobho anjengeShenzhen zithi kutholakale igciwane le-COVID-19 linamathele empikweni zenkukhu ezithengwe kwele Brazil njalo lemaphipheni alama shrimp athengwe kwele Ecuador. Limemetheka okwethusayo igciwane leli kuzwekazi le-South America kulandeka ukuqhamuka kwalo nyakenye kwele China. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lonkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ke ngodaba lokulaywa nxa abantwana sebesiye emtshatweni wabo lapho. So ke Mankonjeni, siyakwamukela uhlelo mama.
Hayi ngiyabonga.
Ye, akutsho Mankonjeni ukuthi kulezi nsuku abantwana balaywa njani nxa kuwukuthi sebetshatile khonapho njengalokho kwakusenza kudala?
Lokho kusenzakala kwezinye indawo balutshwane nje abangasakwenziyo, but endaweni eziningi hayi kuyenzakala sibili ukuthi umntwana laphana abanye bayamelela laphana, especially ngapha emalungwini ngapha babalaya nxa besenza ama-bridal shower zabo, ngoba nxa sebeqedile ukutshadisa laphana anti bayahle basuke bazihambele baye kuma-honeymoon. But thina lapha esikhona lokhu esisalaya sibili.
Singathi Mankonjeni, kuqakatheke kanganani ukuthi abantwana belaywe?
Kuqakatheke kakhulu, kuqakatheke kakhulu ukuthi balawe, ngoba phela inhlonipho leyo okumele ukuthi bayigcina ngayo imizi yabo. Kumele balawe sisibili, nxa bona bengafika-ke ngale kwendeni kwabo bakhetha okwabo abafuna ukukwenza, kodwa ngapha ngekhaya sisuke sibalayile ngesintu sezulu.
Ye, so nxa belayo khonapho libatshelani? Phela yini umama kakhulu kumele lilaye abezintwana la?
Sibatshela ngokuthi lapha abaya khona bafike benzeni, kusiya ngokuthi ususiya komunye umuzi kumele ufike ubone ukuthi khona ngale kwenziwa njani. Into enkulu iyinhlonipho, njalo nokuthi umkakhe umntwana lo afike amgcine njani, yinhlonipho. Kulapho sibatshela khona yonke into okumele bafike bayenze khona ngale mzini.
Ye, kodwa ubona ngalo suku lolu luzahlala lukhona kumbe luyagcina luphela nje ngokubona kwakho?
Kuzaphela ngoba abantu sebechithene, abantu abasekho phela ndawonye, sebechithene sebegcwele ngapha emazweni abelungu. Ukuthi kunjalo bafika ngapha bathatha imikhubo yangakhona, bese kusiba nzima kwabanye abazali ukuthi babalaye njani. But laba abantwana bethu esibazalayo thina kathesi ambona ukuthi bayabesakwenza khonokho ukuthi balaye ngesintu sethu esilaso thina.
Singathi ngamafutshane kusuze kubonakale khonokho?
Kuyakonakala sibili, ngoba akulungi ukuthi umntwana aphongu yangena emzini wabanikazi engazange atshelwe ukuthi afike aphile njani khona ngale labanye abantu, ikakhulu khona ngapha lapho esesikhulisela khona abantwana laba abangasakhuzwayo. Abantwana esibazalayo labazukulu bethu hayi bathwele, bazathwala nzima sibili, ngoba kuyabe sekuchithekile lokungasekho.
Yezo lukandaba lamhlake besixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu kukhonakale-ke kwele Bhilitane. Mankonjeni, sibongile kakhulu, ungajeni lokusasa mama.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Yes, ubandaba usihlanganeni sikamaphiliyo njalo ngeviki eza. So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yikuthi banokuhlelo lethu labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni. Ukuze sizwe okuningi ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uphazamisa njani impilo zabantu elizweni, sixhume abalaleli bethu abathandekayo be-Studio 7 ukuze sizwe umbono wabo ngokumemetheka kwalo mkhuhlane we-coronavirus, njalo umbono wabo mayelana ngohlelo lwe-lockdown.
Banibonani bahleli, igama Caroline Moyo. Ngizathi ukuphawula ngendaba yomkhuhlane, ngendaba yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kubuhlungu kakhulu because okwamanje abantu bazabulawa yomkhuhlane, bebuye bebulawe la indlala njengoba kunzima kangaka ekhaya.
ukuthi kudaba lunyelwe endlala olukhanyana selubhahile ngezike ezinye ezilo kandaba sixhume omunye wabasakhulayo olenhlanganiso ejonge ukusiza abaswelayo kulesi sikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-lockdown. Inhlanganiso ye-The Clark Movement ekhokhelwa ngu-Simon Amagama. Asizweni ingxoxo engiyenze lo Simon.
Inhlanganiso e-The Clark Movement inhlanganiso ebunjwe through ama-social media. Injongo yethu ngeyokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela.
Njengenhlanganiso selizama phela ukuthuthukisa abaswelayo elizweni. Awusitshele okuningi mayelana ngalokho.
Ama-lockdown lawa asuke abakhona ube ungela umuntu ube emalindi ube emalungiseli. So you realize ukuthi after sokube nama-lockdown eZimbabwe abantu abaningi bengasakhoni ukuthi bazisebenzele. Impilo zabo zisuke zaba affected. So thina sadecide ukuthi sesingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to you. So we started an initiative towards the Black COVID Relief Program.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaki?
Okwamanje we viewed hundreds of people bodwana okwamanje. Okwamanje even kobulawayo sinogogo one feeding scheme yakhe. Kobulawayo we got that contract through a young man called Tawanda Mcheiwa. Sabuncha no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla. Sabe sakhoza khona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo une feeding scheme yakhe nabantwana about 30 to 40 people.
Awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele ayeke.
Uma ukuTwitter iyendlu yethu ithi that Square Plug. Uma uFacebook Square Plug again. If you're on Instagram is that Square Plug.
Hayi, sithanda ukubonga umnumzana Simon Magama owenhlanganiso ethi Plug Movement lapho kumxhuma kuWhatsApp kunombolo ethi +27 67 827 1656. Kodwa Zulu kandaba singakagcini uhlelo othi silidlalele ividiyo esithole kukhasi ele-The Plug Movement kuTwitter. Kuvidiyo le kulo gogo obebonga abatsha abakuhlanganiso le-The Plug Movement ngoba wathola usizo lokudla. Asizweni ugogo ezikhulumela.
Ngiyasela ukuthi ngakubonga nithini. Ufikile lapho athola ugogo efida abantwana wabuya lama-donations lawa amahle kangaka. Ongitshela ukuthi khona uncediswe ngubaba okuthiwa ngu-chairman and others. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu laba abancedisa umntanami uTawanda uChairman labanye ngesipho lesi.
Leyamuzwa ugogo uyasho ngempela ukuthi siyabonga. Kwana lokwa namhla mthakazi omuhle sesifikile emaphutheleni lohlelo lwethu labasakhulayo. Mthakazi omuhle Zimbabwe omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe okwethulwe nguNtungamele Ngomo namhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungamele Ngomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSeni Sifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bengifuna sikhangele indaba yokuba lenhliziyo yokubonga. Ngizabala kumaHubo 92 lapha kukhuluma uDavita uthi yena kuhle ukukubonga Nkosi lokudumisa ibizo lakho wena ophezu konke, ukuthumayela uthando lwakho olungapheliyo ekuseni lobuqotho bakho ebusuku, ngokutshaya icacu elilentambo ezilithumi langecacu elikhala kamnandi. Indaba yokubonga iqakathekile kakhulu, lokuba lenhliziyo yokuthi ngaso sonke isikhathi ukwanise ukubonga. Ukubonga kuhambelana lokuthi umuntu uyatshengisela ukuthi into le eyenzakale kuye uyayithakazelela kakhulu. Siyananzela lapho uDavid uthi yena kumaHubo 92 kuhle ukubonga Nkosi. Ngikhumbula indaba uJesu eselapha amalephero alithumi. Uthi yena ukhanya emangaliswa kakhulu ukuthi esebelaphile phakathi komkhuhlane owawusenza ukuthi wehlukaniswe labantu, uxoshwe ukuba phakathi labantu. Abalithumi lasiya ngalolunye basuka bazihambela, abazange baphenduke bezobonga sebesiliswe nguJesu. Kodwa uyedwa kuphela owaphendukayo wazoletha ukubonga. UJesu wasesithi kuye, hamba-ke usuphilile, ususilisiwe, wazowapheleliswa. Ukubonga kuyaletha ukupheleliswa, ukuthi nxa uNkulunkulu esenze lolunye ulutho siphenduke siye kuye siyebonga. Ungakhangela abantu abaningi nxa sikhuluma ngokuthandaza sikhulumisana lo Nkulunkulu, into yokuqala efika engqondweni yabo yikucela. Nkulunkulu ngicela lokhu, Nkulunkulu ngicela lokhuya, Nkulunkulu ngicela ungivikele ezitheni zami, Nkulunkulu ngicela unginike lokhu, ngicela unginike lokhuya. Ngaso sonke isikhathi siyabe sikhipha izandla sicela kuphela kuNkulunkulu. Kodwa balutshwana abantu abathi nxa befike esikhathini sokuthandaza kuNkulunkulu baqalise ngokumbonga. Ikanti kumele sinanzelele ukuthi nxa ulele wavuka ekuseni ulokhu uphila, yinto okumele uyibonge ngayo naleyo uNkulunkulu. Abaningi abasebenza ebantwini laba ababanjela igciwane le-COVID, nxa umuntu segula kakhulu bathi into yabe isiqakathekile yikuphefumula khona kuphela. Yikho abantu beze bedingelele imitshina okuthiwa ngama-ventilator, ngoba khona ukuphefumula ngokwakho kuyisimanga esenzakala ngaso sonke isikhathi kithi sonke silokhu sisaphila. Imzuzwana nomzuzwana wonke yabo lokhu phefumula, inhliziyo yakho itshaya. Kodwa balutshwana abantu ababuya kuNkulunkulu belesibongo esokuthi, Nkulunkulu ngiyabonga ukuba umphilisile, ngiyabonga ukuba ngiyakwanisa ukuphefumula. Manje namhlanje mlaleli wami, ngikukhuthaza ukuthi kuyo yonke into oyenzayo umbonge uJehova ukuthi usaphila, umbonge uJehova ukuthi namhlanje ukwanise ukuzwa khona konke engikukhulumayo. Baningi abantu abangakwanisi ukuzwa lasendlebeni, wena uyezwa. Ngakho umbonge uJehova ngakhonokho, umbonge uJehova ukuthi ulokhu usaphefumula, ulokhu usaphila. Lalabo abagulayo umbonge ukuthi lakathesi uyakusilisa, ulokhu ephilisa njalo abantu bakhe. Ngakho kumele simbonge uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni baba ngegama likaJesu. Siyabonga baba ukuba kulabo abadinga isindiso uzabathinta inhliziyo zabo, kulabo abadinga ukuphiliswa uzabaphilisa, kulabo imphefumulo esidangele uzabaphakamisa, ubanike iculo namhlanje ngegama likaJesu. Ngiyathandaza.
Selo vuselela umoya silo mfundisi useniswanda tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Bakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamajumi amathathu 130. Inkokheli ye-Southern African Development Community ehlangana kusasa kayisoze ihlaziye ukugqozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngo-Gift Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.